Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela emweni ngenjabulo ngesonto mhla zilichumi lane kuzivandlela 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Esesikubonile lokhu enjeni le esihlalweni akukhulumayo kakuhambelani okwenzakalayo. Abantwana abalabazali abakhula ibukrahundi bazama ukusakakahle batshaya kuhlungu.
Umongameli Mnangagwa usola uDlakela esithi ukhetho oluzayo kumele luqhutshwe ngokuthula, kodwa ibandla leMDCT lithi kaliwakholwa amazwi akhe.
Umntanami ubesenza u-grade 7 sokasayanga u-form 1, bamncitshile ama-results akhe bathi khona khona qale kubhatalwa imali, so mina imali yakhona kangiyilayo, angazidingenza njalo.
Abanye abantwana abasanda qeda isifundo zika grade 7 behluleka ukuya ku form 1 ngoba izikolo zibancitsha ama results zisithe kumele babhadale izikwelete abalazo ezama school fees. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDCT lithi kalikholwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uqinisile ngamazwi yakhe ukuthi uhulumende wakhe uzimisele ukuqhuba ukhetho oluzayo ngokuthula. Ekhuluma emhlanganweni awenze lezinduna eGweru izolo, uMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi echiyane loDlakela njalo ehlalisane ngokuthula kungakhathalekile ukuthi umuntu usekela liphi ibandla. Sigxume umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Sihlala sikhuthaza izane ukuthi kasebenzise ubudlwangu bokutshaya abantu besenzela ukuthi bawine umkhetho. So ngithemba lokuthi upresidenti Mnangagwa amagama la awakhulumileyo ukuthi ngaba lokutshaya kwabantu basaya umkhetho uqinisile, ngoba esesikubonile lokhu enjeni le esihlalweni akukhulumayo kakuhambelani okwenzakalayo phasi lapha kithi kuZulu. Asikhangeleni ubesenkonzweni obulawayo lapha e-trade fair, lapha abantwana abalabazali abakhula ibukrahundi bazama ukusakakahle uMnangagwa akebezwe ukuthi kathi ubheke legukrahundi lenziwa njani. Bantwana laba babanjwa batshaya kuhlungu. So kuqakathekile kathesi ngokuthi sizalandela khonokho kutho sikhangele ukuthi akutho yinto okwenzakalayo yini.
Umgabe laye wayevame ukuchothoza uDlakela emphakathini ekhuthaza abasekeli bamabandla achiyeneyo ukuthi bahlalisane ngokuthula, kodwa kuthi sokuyisikhathi sokhetho sibone abasekeli bezanu PF bechaya abasekeli beMDC. uMnangagwa singabona elandela indlela ehlukenele kamgabe yini kudaba loDlakela lolo?
Kasoze atshintshe uMnangagwa kungayikho khonoku sasithembe abantwana lolo begugundawonke abatshayayo abakamtwakazi ngakabatshayiwanga.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT. Ezinye izikolo zeprimary koBulawayo zibikwazisala ukupha abantwana abasanda qhiba izifundo zika grade 7 ama results abo ngoba belezikwelete. Lokho sokubangele ukuthi abanye abafundi behluleke ukuya kuform 1, kubika uBathabile Masuku.
Umzali olomntwana oqede ugrade 7 eNtabeni Primary School koBulawayo, uNkosikazi Fikile Gumede, uthi umntana wakhe wehlulekile ukuthola indawo kaform 1 ngoba isikolo seNtabeni salile ukumupha ama results akhe.
Umntana nami ubesenza ugrade 7 sokasayanga kuform 1, bamncitshile ama results akhe bathi khona khona kare kupatalu imali. So imali yakho nakangilayo angazidingenza njalo.
Omunye njalo umzali unkosikazi Thoko Nyathi uthi lo wakhe umntwana uncishwe ama results e Coglan Primary School ngoba elesikwelede.
Abantwana babanjelwe ama results, bafuna ama results ukuze angene ku form 1. Manje kule score desikolo kuyafunakala clearance ukuthi angene ku form 1 akusayenzi. Mina manje ngilomntwana wase Coglan manje ubanjelwe ama results kakangena esikolo ukuze angene esikolo kuyasofuneka ukuthi ibhatalwe.
Umbalisi ofundisa kwesinye isikolo okhethe ukuzibiza ngu Miriam Siwela uxwayise abazali ukuthi babhadale izikwelede zabantwana ukuze bathole ama results abo. Uthe abafundi bebevunyelwa ukufunda bengabhadalanga ngenxa yokuthi uhulumende kavumeli ukuthi abafundi baxotshwe ezikolo, kodwa ngenxa yokuthi sebephuma kulezo zikolo kumele bahlawule izikwelede zabo.
Thina lapha esikolo ama results abo grade 7 laba bangabhadalanga siwabambile ngoba bale skorede ezenkulu kakhulu. Abanye babo babengavele bengabhadali ifees from grade 1 sasingabaxoshi ngoba umthetho sithi singabaxoshi. Kodwa khathesa ama results abo siwabambile kwenza ukuthi baqale baclear izikwelede zabo zonke, then sesabapha ye clearance letter etshengisa ukuthi aba owe lutho yithi ngapha esikolo nalapho isikolo abayakiso bayamukeli.
Ilunga le school development committee umnumzana Nkosana Ndlovu ngomunye laye oveze imbono yakhe phezu kwalolu daba.
Yebo, abantwana abaphiwanga ama inkomeli yabo eka grade 7 lokhu kudalwe ukuthi isikhathi sonke lesibevunyelwa ukuthi befunde bengabhadalanga njalo bebesebenzisa indleko zabo kade bezisebenzisa lapho kade kuyizinto kuyimali yathi bhadalwa ngabanye abantwana. Ngakho ke singathi siyakukhangela into ebisenzakala ukuthi imali le kade ibhadalwa abanye abantwana kade siza laba abanye ababengabhadali, yikho besebavumela nje njengoba uhulumende kade ingavuma ukuthi abantwana bexoshwe ukuthi befunde. Kodwa khathesi inxa yokuthi kulendleko eziningi ezibe khona kufanele lawo bephume bebhadele khona bezasiza abanye laba abasalayo esikolo lokuthi lokhu abebeyikho bekusebenzisa kube izinto esezibhadalelwe.
Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo yehlule. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Lo qhubeka lusemlonyeni yabanengi udaba lokuphiwa kwezinduna izimota nguhulumende izolo. Iningi lisithi kusobala ukuthi le yindlela yeZANU-PF yokuthenga usekelo lwenkokheli yosiko ngaphambilini kokhetho oluzayo. Izimota lezi zithengwe ngezigidi lezigidi zamadola. Abanye bathi uhulumende udlalisa imali evele ingekho kulokuthi alungisise okunye okuthinta impilo kaZulu okufana lokwakha amakliniki, izikolo kanye lokulungisisa imigwaqo. Omunye wabantu laba yingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
I think indaba yemoto ezinduna le iyatshengisela ukuthi uhulumende lo esilaye kayihlukananga kangako lohulumende kamgazi esasilaye noma nje sasicabanga ukuthi sekube lo tshintsho ngoba ukuthi esephuma laphana wathembise ukuthi uzanika izinduna izimota ama-syndicamp. Sakhala kakhulu ukuthi umgabo udlalisa imali. Nawo-ke umongameli omutsha ke u-Emmerson Mnangagwa esathenga ama-syndicamp adula ukudlula lokhu umgabo ayethenza kwenza esiyanika izinduna. Sikhuluma ngemota mhlawumbe imota eyi-1 efika 45,000. Ngiyabona ukuthi Mnangagwa u-desperate ukuthi wina amavoti lapho but ekugcina enganiki i-priority because ngakuthiwa uqale ngento ezigqakathekile amele ezenze ebesekugcina ngikunika izinduna imota wambona ukuthi kule production bani ayenzayo ngokunika izinduna imota ngaphandle kokuthi bathabise ukuthi beforce abantu ukuthi bamvumele.
Uthi esigabeni sakho abantu bahamba umango omude besiyadinga impilakahle eclinic. Ngakho uthi nga enye yalimali isetshenziswa into ezinjalo ukwakha amaclinic. Akusichazisela ukuthi abantu bahamba umango onganani esigabeni sakho njalo kungaphi?
Esigabeni sami laphendlela kwene ngwana iclinic iseduze iseduze leThekwane Mission nokuthi awusendi kwendiweni kumbe enye njalo isemajinge ongaba i-distance engathi 10 to 15 kilometers usuka lapho mina engihlala khona useklinikhi. Kulabadala ekhaya asebeluphele abangenelisiwe ukuhamba, kulabomama abazithweleyo, kulabantu abagulayo, bonke bona laba abantu sekumele behambe umango wonke lowo besiye eklinikhi okwenza ukuthi kwesinye isikhathi bagcina sebethola nezinqola, abanye behamba belala ezindleleni lapho besiyadinga impilakahle. Kodwa-ke uhulumende kulesikhathi zokuthatha imali yonke le edingakalayo ukuthi enika ama-chief imali nga uthethe i-30,000 or even 20,000 yemali le ayinike izinduna adinge ngayo imoto hamba wanika abantu bengwana ebezayenza into emangalisayo kakhulu ngoba sebabhizi bayazakhela ikliniki leyo bazithayela izitina bazithwalela inhlabathi baya-fundraise ukuthi bethenge yonke into efunakalayo kodwa upresident omutsha abantu abacabanga ukuthi behlukile kulo mgabe uthatha imali esiyadekela izinduna izimoto izinduna ezivele ezile ezimota because ubadekela imota leyo is just a beginning imota lezi zizafuna ukufiyela zizafuna ukulingiswa nxa zifile kanti vele zona izinduna zangona ehamba imota zisiya nga ngoba thina zihlezi lapho zidonisa amacala abantu so imota zakhona bazisa nga.
Uthi liyazakhela ikliniki yengwana le liyazitshayela lezitina selifike kuliphi ibanga?
Abantu sebekholektile izitina ezingafika 90,000 sebeyakhile ama-toilet ayi-6 le nto ezinjalo eziningi asebekufuna nje kaphesi ukuthi bethole isamende esingafika 840 days le material urufa abayenza okuningi bavolontiye ukuthi bazazenzela.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Ngengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube weStudio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Angelo koko bethu babethethela amazwi.
Lingalithola njani izulu muhle khona ngapho ke lapha likhona endaweni ezijeneyo. Lamhlanje sixoxa ngodaba lokuhlonipha lokuzihlonipha. Kambe ukuthi uzuhlonishwe ngabantu kuvela ngaphi kusiya ngaphi? Lamhlanje silo nkosazana Skathele Nyathi ukhona kale ke kule Botswana. Sakubona mamdloli.
Yebo, sikele njani?
Hayi siphilile kakhulu, kunjani khona phephozwana?
Hayi sikhona kuyashisa.
Ye, isikhathi sangikhona. Kuwele South Africa lo baba umbonisi Martin Chuma. Baba Chuma kunjani?
Siyaphila baba.
Ababili laba zingcweti kwezamasiko esintu. Ngiqalisa ngawe Manyati. Ukuze uhlonishwe sibile ngabantu kumele wenzeke.
Baba Dube, nxa ungumama mbona ngani kumele ukugqoka kwakho namazwi akho kwakhuluma kwakho. Kube lesithunzi ebantwini, uthetha amazwi akhuluma nabantu, ukugqoka kube ukugqoka okuhloniphekayo ebantwini. Nxa umuntu njengamina ngikhulume esayidini yabantu abangumama, ube ngumama olamulayo, ayikho umama oxadanisa abantu. Nxa uthola abantu besilwa, ube ngumama ofika phakathi kwabantu, ukhuluma amazwi ayakhayo. Noma kusemhlanganweni loba kungathi ube ngumama oyakhayo kumbe kusesigabeni, ube ngumama oyakhayo, hathi umama olamazwi athethayo, njalo ungabe ngumama ophakamisa kakhulu ilizwi, ube ngumama nje ozitholileyo olamazwi akhe aphansi. Esintwini sakithi esiNdebeleni kunjalo ukuthi umuntu nxa ungumama akusho muntu ophonga uba ngesiNdebele abanye bathi umuntu lamawala, awuphonga ujaha nje ezinye izinto, uthatha kusebisi. Ukuzabona abantu bekuhlonipha lesigabeni nxa belokunzima kumbe belokuxabana bayabizawena ukuthi besicela ukuthi ubuye ngapha kule ndaba esifuna ukuyikhuluma. Kumbe ngabantwana uzabona bekulanda ngokuhlonipha but nxa ungazithathi ukuthi ungagqoki ukuthi kuyaba nzima ukuthi bakuhloniphe nawe.
Ye, kunjalo ke siyamuzwa lapha Golide unibona ngazani ukuze uhlonitshwe ngabantu. Kugqesa ngabe kusiya ngabe uyakhuluma lapha ke uManyathi ukuthi ukugqoka komuntu ukungaphakamisa ilizwi lento ezinjalo ngamafutshane ungathini khona?
Ngiyabonga ithu. Mina ngibona ngathi ukuhlonipha kakhulu njengoba na incwadi engcwelisho. Uqala ngokuhlonipha uNkulunkulu. Singahlonipha uNkulunkulu nabe kuzokunikeza ithuba lokuthi uzazi ukuthi kumele ngizihloniphe mina mselufu. Mawusuka lapho ubususiya nemfundiso okhulu engaphansi kwayo yisona isiqu esenza ukuthi umuntu abe ngumuntu ebantwini. Angithi ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu. Uzoba ngumuntu onjani ongahloniphi. Kumele uhloniphe, inhlonipho siyifundiswa nakithi. Bese kuthi i-education, lokho kuthiwa yi-education ngesiNgisi, kufundiswa esikolweni. Yeke even ezikolweni befundise inhlonipho esintu sokukhula komuntu. Cha. Esikolweni ufundisa amabala o-ABC, kodwa ukuhlonipha, uqala uhloniphe uNkulunkulu, uzihloniphe wena, ubususenza lokhu okufundiswe kini. That's why namanje kubalulekile ukuthi umuntu, angithi bekuthiwa ukhulu olungaziwa luthezwa. Abadala bebezama ukugwema izinto ezifana nalezo, usuzosibethela umuntu esingamazi imfundiso yakhe.
Yehe, babamba khonapho ke.
Uqala ngakini.
Yes, ubambe khonapho ke golide, sibuyele sibili. Kumanyati. Manyati ukhulumela la ngokugqoka. Ugqoko ngani akukhambelani labantu kungabe ngokunjani?
Ugqoko ngani akukhambelani labantu babadule ngamalanga lawa. Ngingathi ukuthi noma bengawugqoki but sokuza kuya ngawe ukuthi wena uphume egumele elinjani. Into ezinjengamabhrugu la ngama-tight kakhulu lokunye okuyizikhipha lokho okuthi izisho ngaphandle. Izinto ezingahlonitshisiyo ebantwini okokuthi abantu lanxa bele mbuthana bagcina besika nzima ukuthi bekubize ngoba umuntu okugqoka izinto ezingahlonisekiyo kodwa nxa umama ugqoka okokumama ungubaba ugqoka okokuba ngubaba siyabe ungumama ohloniphekayo ungubaba ohloniphekayo esigabeni but nxa ugqoka izinto ezingani kumbe yiwo amafeshini ngingatsho njalo nalale zisho kuba uyabe ungahlonipheki okuthi nabantwana abanye abaphuma kwamanye amagumi abancane kulabo athi beyokhala umama lo indlela agqoka ngayo ayisile and ukugqoka isipeshali lokuphuqa ungasile yiso sifisa abantu esimweni sokuhlonipheka amazwi omuntu lokugqoka kwakhe kuyayenza ukuthi umuntu abe lihle uzwese lokubiza mama ephakathi komthobo engxenye kulabo mama abadala kulayo but begcine wena bekubiza mama ngendlela ogqoke ngayo nangendlela okukhuluma
ngakhona. Baba Juma, ungagalela khonapho sibili, ngicela ukuthi ngamafitshane isigqoko somuntu siyakhuluma kumba sikhuluma
ise sasuka igqoko sazifananisa ne-identity yomuntu kumbe nesiqu somuntu. Uzothola umuntu uma egqoke i-overall kuthiwa hhayi lo usebenza emgwaqweni ogqoke okukanzi ungunesa obasegqoka ubufishane okuveza into eziningi bese kuthiwa lo usebenza ukudayisa into ey'kuthi.
Hhayi-ke okwalamhlasi malapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithathe leli thuba ukuthi mbonge umnumzana Mbonisi Martin Juba lo nkosazana sikhathele nyathi lezi-ke zingcwethi kwezamasiko esintu. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Oliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo Stemba uKeeps Dube Dilane.
Babe lobo lokoko kangele zinye ziziyo wazi namasiko.
Siyabonga ke Keeps ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu. Siqhubeke ngohlelo singene kuhlelo lwabasakhulayo.
NginguMike Hobe. Lamhlanje kuhlelo ngilo mnumzana Khulakwashe Hobe oligqwetha. Siqoqisana nge-constitution yelizwe lethu. Sibheka i-section 91 article 1b of chapter 5 part 2 eyomthetho lo ovimbela umuntu ongusakhulayo ukuthi abe ngumongameli welizwe lethu. Okwamanje masambe siyoxoxisana lo Khulakwashe. Mnumzana ngiyakwamukela kuhlelo. Indaba ekhona lamhlanje uyizwile.
Yeah, njengokuthola ukuthi kule limit yombe lomgoqo ebantwini abafuna ukumela leso sikhundla esine ukuthi kumele bebe le minyaka engu-40 kumbe amashumi amane akunasizathu esibambekayo kumbe esisemthethweni esafakwayo ngoba umthetho weZimbabwe uthi wona umuntu engadlulisa iminyaka elishumi lasificamin-18 umuntu onjalo sengumuntu omdala. Kungaba yinto abaye abazikhethela yona bekwazi ukuthi ngananzelela between 2013 ngo-2013 i-40 years yayiphela ngo-73 so ungathola ukuthi kwakungabantu nje ababekwazi ukuthi i-40 years akula muntu ongaphansi kwe-40 ongazange empini. Kungaba ngesinye isizathu lokho ekucabangela but akuna sizathu esasiphiwayo njengelizwe.
Does i-constitution yethu provide iliwe yokuthi nxa ule minyaka eduza nge-40 ithuba likhona lokuthi ungakhokhela ilizwe lethu?
Hayi, ayikho. Ngoba ithi yona wonke umuntu ongakakwanisi i-40 angeke wakwazi ukukhokhela ilizwe.
Kodwa mnumzana, ngombono wakho ungathi lokhu kuyisiluleko sobandlulo na against abantu abangasakhulayo?
Ya, kuba into enjalo ngoba kuba into njalo ukuthi kungasebenza ukuthi kuvalele abantu abanalo ulwazi noma abanayo experience abangakhokhela elizwe khangela kathesi iFrance uMacron ungena esihlalweni ele 39 and iFrance ungayikhangela uyikhangela usehlukanisa leZimbabwe uzathola ukuthi inkulu whether ukhuluma ngenamba yabantu abakhona eFrance izakhamizi zeFrance kumbe ukhuluma ngesayizi ye-economy. Ngakho-ke kungadingeka ukuthi kube nenkulumo ngoba kube le-discussion kuzwakale sibili ukuthi ababhalayo i-constitution bona babesithini bebabecabangani ngesikhathi befaka i-age limit ye-30 years.
Abontanga bangaphuma ngobuningi babo besithi balasi isifiso sokuthi umuntu ongusakhulayo olamandla noma esingathi ngesikhiwa o-qualified enough ukuthi akhokhelelizwe lethu. Ithuba likhona na lokuthi i-clause leyo ingatshintshwa ngoba esingathi ingaguqulwa?
Ithuba likhona uma abantu bengangena kumbe bengakhulumisana nabameli babo abasephalamende ngoba i-constitution yeZimbabwe ingatshintshwa uma kule 2/3 majority abantu abasidingayo seleso leyo nguquko ye-constitution. Senezinye indlela ukuyadoyitiwa emgwaqweni batsha ngu-demonstrator angiboni kuyindlela e-effective ngoba balakho ukuthi belapho abahlala khona kumbe ama-constituencies abo behambe bethinte nalabo mmeli babo abantu ababamele uparliament abathe ama-MP. Lawa ama-MP sekuzaba yiwo-ke afaka i-motion yokuthi hhayi kasiguquleni i-age limit e-constitution yethu. Sekubonile emalangeni kusenziwa e-Uganda lapho i-constitution kumbe umsekelo welizwe e-Uganda ukukhuluma ukuthi umuntu osendlule iminyaka edlula amajuni ayisikhombisa angeke waqhubeka esesikhundleni sikamongameli. Kodwa sekubonile iphathi kumbe iqembu likamuseveni lilwile lavela kufuqa kwaze kwapaswa ukuthi ikhitshwe le-age limit. So lathi eZimbabwe nxa singafuna ukuthi sibili sikutshintshe lokho singakwenza ngokusebenzelana nabamembers beParliament yethu.
Kunzima okungakanani ukuthi i-constitution yethu iguqulwe, ikakhulukazi umthetho lo ovimbela abontanga ukuthi bakhokhelelise?
I-possibility yokuthi kwenzeke ikhona ngoba ungakhumbula kuhle, uyakhumbula ukuthi phakathi komnyaka odluleyo sibonile iqembu lezanu-PF lifuqa ukuthi kuguqule indlela kumbe kuguqule i-section ye-constitution ekhuluma ngokuthi omantshi babo bakhethwa njani kumbe bafakwa njani. And sibonile begwanisa kumbe besenelisa ukuthola leyo 2/3 majority and bayiphusha through i-amendment yabo.
Hayi, ngiyabonga kakhulu Hobe, bekuhle ukuba lawe kuhlelo. Balale lapho bengixoxa lo mnumzana Khulakhwashe Hobe oligqwetha. Sixoxisana nge-constitution yelizwe lethu. Balaleli isikhathi du masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo nguMike Hobe bafethu lilalo.
Siyabonga Mike. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu. Lami ngiyamukela abalaleli bethu, ngibafisela umnyaka omuhle womuthi.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje mbona njengoba siqalisa umnyaka kukathi ukuthi siqalise ngezinto ezizasinika indlela yokuthi sibeke isisekelo esomnyaka lo esiwuqalisayo. Ngikhangele kuzaga ichapter ka-16 ivesi ka-1-2-3. Siyazi ukuthi nxa umnyaka uqalisa abaningi bethu siba lamacebo amaningi okuthi impilo yethu sizayiphila njani, sizayenza njani izinto zethu. Ikanti njalo bakhona abanye umuntu ongena umnyaka engabi lamacebo, cabanga ukuthi izinto zizazenzela kuphela. Ngakho kokuqala ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ngabali lombhalo ukuthi kuqakathekile ukuthi nxa umuntu eqalisa umnyaka ubeke uhlele phansi amacebo akho ukuthi umnyaka lo ukhangelela ukuthi wenzeni, uphuthe ziphi izinto, uqede ziphi izinto, njalo kwenzakaleni ukuthi ube lamacebo. UProverbs chapter 16 verse 1 uthi yena umuntu wenza amacebo ngenhliziyo yakhe, kodwa inkosi emisa konke. Umuntu angathi zonke indlela zakhe zilungile, kodwa inkosi ihlola inhliziyo. Nikela enkosini konke okwenzayo, amacebo akho azaphumelela. Namuhla ngibona kuqakathekile ukuthi okokuqala khonokho engikukhulumileyo ukuthi abalaleli bethu abangalamacebo, ngiyabakhuthaza kakhulu ukuthi umuntu kahlele phansi ukuthi lumnyaka kumbe ufuna ukuqalisa ibhizinisi, kumbe uye esikolo, kumbe ukhangelele ukuthi uye esikolo esiphezulu, uye qeqetshwe esikolo esiphezulu, kumbe kulabo abahlanganisa izimali, kumele ulungise ukuthi ube lamacebo ukuthi imali zami ezingaka ngizazihlanganisa kanje kanje, ukwenzela ukuthi ngiyebhadala i-school fees, ukwenzela ukuthi ngiyeqalisa ibhizinisi entsha, ukwenzela ukuthi ngiyethenge enye imoto. Konke lokhuyana kungeke kwaphumelela nxa ungabekanga amacebo akho phansi. Kulabanye abafundisi aba engathi bagcila abantu bethi amana ngikuthandazela uhambe kuzalunga yonke into, akulalo lutho lwakho luzalunga nxa wena ungasebenzi, njalo ungasoze uhlele phansi izinto zakho. Into esengikhuthaza ukuthi lapho sihlela khona izinto zethu, okwesibili into eqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi uNkulunkulu nguye ohlolayo inhliziyo zethu, ukuthi kanti kuze uhlose ukuthi ufuna ukwenza lokhu ukwenza ngenhliziyo elungileyo, ukwenzela yena na, kumbe wenzela ukuthi uzikhukhumeze ubone ngabantu, kumbe wenzela ukuthi uncede imuli yakho, uncede isizwe, uncede abanye abantu. Ngakho uNkulunkulu uyakuhlola konke khonokuya. Sikhumbule ukuthi uJesu wayesikhumbuza ukuthi kumele simbeke yena uNkulunkulu abe nguye oqalayo kuzo zonke izinto. Ngakho nxa ubeka amacebo akho la, beka uNkulunkulu abe nguye oqalayo, kube sokulandela ezinye izidingo zemuli zakho lawe, kodwa uNkulunkulu abe nguye omqoka. U-Abraham siyakhumbula ukuthi wayesezenikela lo mntanakhe, ngoba enanzelela ukuthi uNkulunkulu kumele abe nguye owokuqala othatha yonke into. Ngikhuthaza njalo abalaleli bethu lapho ukuthi ngalaphana senza amacebo ethu, kumele uzikhangele ukuthi kuyini mina engingakukwanisa ukukwenza, kuyini engingakukwanisiyo. Ungabeki amacebo okuthi ngifuna ukuthenga imota nxa ukwazi ukuthi wena into oyikwanisayo ukuthenga ibhasikili. Ngakho lo nyaka uzitshele ukuthi hayi, ngizathenga ibhasikili, sengiyengalichova mbijana, ngathola imali ethe xaxa, ngizakuyathenga-ke imota. Ngoba ungabeka amacebo ongakwanisiyo, uyagcina usiwona. Okokugcina, ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ukuthi nxa sibeka wonke lawo amacebo, asilobeni phansi, akube yinto ebhalwe phansi ukuthi kwanise ukuthi sesifika engxenye esikobo-Agasti laphana kubo-Juni, uhlolisise ukuthi ngimi ngaphi ngamacebo amade ngiwahlelile.
Kuyigqibe mfundisi.
Ngifuna ukuthandazela abalaleli bethu ukuthi njengoba belungisa amacebo abo, bewabeka phambi kwaNkulunkulu, aphumelele, engabi lawo azayehlule ukuphumelela. Baba, ngegama likaJesu, sizibeka phambi kwakho, siqalise umnyaka omutsha. Phumelelisa amacebo ethu, phumelelisa imicabango yethu, kube nguwe oyihlolisisayo, usize ukuba sikuzwisise. Njalo siyathandaza kulabo abangezwa kuhle emzimbeni, abagulayo, labasilalele ezibhedlela, emaphandleni, abalezinduku ezehlukeneyo. Ngenela Nkulunkulu ubasize, ngegama likaJesu siyathandaza. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibongele thungameli sihlangane nibalaleli kuvikeliza.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi useni Sibanda. Silethemba libusisekile ngompalo kamfundisi. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele impumela yemidlalo ye-English Premier Soccer League. Iqembu le-Bournemouth linqobe ele-Arsenal nge-2-1. I-Liverpool layo ipuqane le-Manchester City umdlalo waphela, i-Liverpool ikhokhela nge-4-3. Kube inhlanhla enkulu ukuthi iLiverpool inqobe kulomdlalo ngoba iManchester City ibiphefumulela entanyeni yayo mpela. Umdlalo kwelinye izinga uke waba i-4-1 ikhokhela iManchester iLiverpool. Kodwa iManchester City yabuya from behind isidla amahabula mpela. Waphela ke umdlalo iLiverpool kwe-Liverpool 4 Manchester City 3. Kusasa Manchester United versus Stoke City. Asazi Albert Mazale khona ngaphe kwando ukuthi lizanqoba na. Kodwa lapho ngizoba ngisekela iStoke City. Kwalele mthokazi omuhle olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.